sibonga majaha amadala o Chris Gande lo Jonga Kandemiri siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla ka 16 ngoNtulikazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Namhla ngabe kule mthethandaba webakhokheli bemavuzi laba ababothwe yabakhokhwe izolo kwaba zibangela edlakela elikhulu leHarare. Kodwa kule ngqubela phambili yokudlwangudlwangu kukahulumente ebhidliza imifika yalabo abathengisa ezitaladeni zeHarare.
Amapholisa kamanisipala wedolobho leHarare lamuhla aqhubeke egijimisa abaphila ngokuthengisa emgwaqweni ebathathela impahla yabo.
I-right nje yona yokubulala omunye umuntu yengani iyamphambanisa. So vele ngibona ngani ukuthi ikhitshwe mbona ku-right. Ngikhole ukuthi uku-rehabilitate umuntu kuyamsiza yena ngoba asizi yena yedwa. Phela lowo muntu uzabona ukuthi khona ngaba ngumuntu olemuhle. So ngibona ngani i-rehabilitation is the way to.
Intatheli zindaba zesifazana ezithatha imfanekiso ezisebenza phansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Association of Female Photographers zithi indlela yokuthatha imifanekiso ngenye yendlela eziphathisa ukuveza indaba eziphathelane labesifazana kalula.
Abalwela amalungelo oluntu bathi ukususwa kwesigwebo sogodo kwesifazana weMutare kutshengisa ukuthi isisekelo sombuso silakho ukuguqula impilo zabantu njalo sisetshenziswe ukuvikela amalungelo abo.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Amapholisa kamanisipala wedolobho leHarare lamhla aqhubeke egijimisa abaphila ngokuthengisa emgwaqweni ebathathela impahla yabo. Lokhu kwenzakala abanye babo abalithumi lanhlanu bemiswe phambi komthethwandaba ngemva kokubotshwa betshengisela emahofisini kameya wedolobho ngeviki edluleyo. Ukuthi izolo umphathintambo wezabelo umnumzana Xavier Kasuko Were ubikwa epotapote edolobheni leHarare ekhangela umumo kulandela ukuxotshwa kwabantu laba. Abakade besemthethwandaba bagoqela inkokheli yenhlanganiso elwela ilungelo labathengisa ezitaladeni e-National Vendors Union, abagoqela umgcini sihlalo umnumzana Stan Zorowatsa lomqondisi umnumzana Samuel Wadzayi. Ngemva kokuhlolisisa umomo umnumzana Kasukwere ubikwa etheka basoze bethuselwe ngabathengisayo laba lokuthi kabaye kuvotela ibandla lezanu PF ngomnyaka ka-2018. UChris Gande Studio 7 uxoxe lomkhokheli wenye njalo inhlanganiso yabathengisa ezitaladeni eZimbabwe Informal Sector Organization umnumzana Promise Mkhwananzi obesemthethwandaba.
Namhla ngabe kule mthethwandaba webakhokheli bemavuzi laba ababothwe izolo kwaba zibangela edlakela elikhulu leHarare. Kodwa kule ngqubela phambili yokudlwangudlwangu kukahulumente ebhidliza imifika yalabo abathengisa ezitaladeni zeHarare.
Kuthiwe nemthethwandaba ngabona abokade bebotshiwe.
Emthethwandaba bapho bamanye baxhamanda abantu esiqondileyo abayikhulumileyo. Kodwa isinqumo sabo kukhanya ingani bekuyukuthi lama ahlale phakathi engaphuma entolongweni njalo engatholi ithuba lokuma phambi kwedala ukuthi betheshe ukuthi icala labo vele ngelani.
Bona sebebotshiwe bangaki?
Balitshumi lanhlanu.
Ye, sikhuluma nje sizwa kuthiwa kukhona lapho okulo ngani kulobudlwangudlwangu khona.
Yes, khuluma nje babhizi bathatha into zabantu bazithuthele emarolini afazi ukuthi bazisa ngapha.
Zona lezi esike sezwe ezinye impahla ukuthi ziyatshiswa ke sekunjani kathesi?
Khathesi asikaboni betshiswa lokho betshisa ebrijini laphana kodwa baya phambili ngokuthothela abantu izinto lokuphazamisa imisebenzi yalaba abazithengisela emgwaqweni.
Sibone emaphephandabeni lapha kuthiwa khona umphathintambo umnumzana Kasukwere ubonakale ebhodabhoda. Ungasitshela ukuthi like lakhulumisana la yini kumbe lizwe ukuthi ubedingani?
Akula nto esiyizileyo ukuthi kasukwevelela beofini kakasukwere sizile ukuthi bebhodabhoda kodwa kwinjongo yakhe bengiyani kanye asikwazi beqondeni ebhoto edolobheni kumbe kwiyi-assessment yokubona ukuthi umsebenzi abazama ukuwenza ukuhamba njani kumbe bekekuyenasikwazi.
Kodwa kuthiwa kwezinye indawo sekukhanya kutshaya umoya kungasela muntu kuliqiniso yini?
Ah, ukuthi awumanga kwesikhathi sobekhishwa amapolisa ngokwenza kwemizuzu ethize babuyela ngoba balaokuya umsebenzi akula ama-industry asebenzi umsebenzi abayibona lowo ukuthi angisezitaradeni.
Lo mnumzana Promise Mkhwananzi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Informal Sector Organization, obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Intatheli izindaba zesifazana ezithatha imfanekiso ezisebenza phansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Association of Female Photographers zithi ukuthatha imfanekiso ngenye yendlela eziphathisa ukuveza indaba eziphathela besifazana ezingaqakathekiswa zintatheli zesilisa. Kubika intatheli izindaba yethu uMavis Gama.
Intatheli izindaba lezi zithi lindlela izaphathisa ekwethuleni indaba ngemifanekiso engasetshenziswa ukuveza inkinga abesifazane babhekane lazo kanye lendlela abahlukuluzwa ngayo eZimbabwe ezingatholiswa thuba kumaphephandaba lasemisakazweni. Lezi ntatheli ziveze lokhu emkhosini wokuphawulwa kombukiso wezithombe eziveza ubunzima abesifazane ababhekana labo kanye lendlela abahlukuluzwa ngayo sikhathi sonke kodwa kungakhulunywa ngakho ezindabeni. Omunye wabaphatheke kulo mkhosi owenzelwe eHarare Gardens eHarare lamhle kuseni owathatha izithombe zabesifazane eMutare unkosazana Mana Midos eveza ubunzima ababhekana labo nsuku zonke utshele intatheli izindaba ukuba le ngenye indlela yokulandisa okwehlela abesifazane laba sikhathi sonke kodwa kungakhulunywa ngakho abezindaba bengakuqakathekisi. Abaze kulo mbukiso baveze ukuba ubavule amehlo ngoba sebekunanzelele ukuba ziningi indaba abekade bengaziqakathekisi eziqondane labesifazane ikakhulu indlela abahlukuluzwa ngayo kodwa engekho ozihluphayo ukukhuluma ngazo. Unkosazana Yolanda Ndlovu ngomunye obekulo mbukiso walamuhla.
Ngibona imfanekiso le mihle kakhulu ngoba ikhuluma amabala amaningi. Khona yileni yokuthi ungavula uyibone kanye ihle igqile engqondweni yakho. Ayiso luthola ukuthi uzalibona namhla ukhohle kusasa. Hayi, into ezabuthola ucabanga ngayo. Iyasenza sicabanga izinto eziningi kakhulu. Ukuthi sicabanga into lezo ezabe zenzakala eZimbabwe, izinto ebesingazazani ukuthi zenzakala lapha eZimbabwe. But ubona impikitsha lo, yananzelela ukuthi kulezi zinto ezenzakala mina ngingazazi.
UMandla futhi usizakele ngokuza kwakhe ngoba esefunde okuningi abekade engakunanzeleli ukuba kuyindlela yokuhlukuluzwa kowesifazane kuthiwa yiyona nhlala yenza.
Ngibona ngani uzule ngaphathiseka kakhulu ngoba lolu lulwazi silutholayo umfanekiso lo lulwazi olukhulu. Njengoba bengijula ukuthi ezizinto besingazi bengingazazi ngibuya lapho ukuthi izinto ezenzakalayo eZimbabwe. But ngemva kokubona imfanekiso lenya nanzela ukuthi lezinto ebezingikhutha. So lulwazi esengilutholile lapho.
Bayisitshiyagalo lunye abaphatheke kulo mbukiso njalo kuzintathela izindaba ezithatha imifanekiso. Laba babalisa uMana Midos, Devina Yogi, Angela Jim, Cynthia Matonodze, Eni Mpalume, Katie Lanas, Cresia Mkwaji, Lucy Broderick, kanye lonyaradzo dliwayo. Umbukiso weZimbabwe Association of Female Photographers, ZAF, oqhutshwe ngosizo lwemali evele kwabe yihivos lehofisi yommeli weNetherlands eZimbabwe wenziwe ngaphansi kwesihloko esithi Survivors and Activists Project. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Amagqwetha kanye labalwela amalungelo oluntu bathi ukususwa kwesigwebo sogodo kwesifazana weMutare kutshengisa ukuthi isisekelo sombuso silakho ukuguqula impilo zabantu njalo sisetshenziswe ukuvikela amalungelo oluntu nxa silandelwa ngendlela. UNothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Owesifazane lo obeseqede iminyaka emihlanu yemelele ukuthi kuqhutshwe lesi sikwebo ubekhweze udaba lwakhe emthethandaba wesisekelo sombuso i-Constitutional Court ephathiswa inhlanganiso yamagqwetha iZimbabwe Women Lawyers of Zimbabwe ukuthi lesi sikwebo asisekho emthethweni. Isisekelo esitsha sombuso siyenqabela ukugwetshelwa ugodo kwabesifazana kanye labesilisa abasakhulayo abaleminyaka engaphansi kwamashumi amabili lanye kanye lasebekhulile phezu kwamashumi ayisithupha lanhlanu. Igqwetha unkosazana Maureen Mudewe uthi kuhle ukuthi isisekelo sombuso siqalise ukusetshenziswa sihanjiswa emthethwandaba lo ukuze izahluko ezingekho emthethweni zesulwe uZulu aqale ukusithakazelela lapho siguqula impilo yakhe. Isikwebo sokodo uthi akumelanga sibe khona vele ngalezi nsuku zalamhla ngoba amalungelo oluntu kawavumelani laso.
The Universal Declaration on Human Rights states that we need to respect the right to life.
Ugwalo lwamalungelo oluntu emhlabeni wonke jikelele, Universal Declaration on Human Rights, luyatsho ukuthi sihloniphe ilungelo lempilo. Umuntu angawona lati bese siwona akulalutho olungalunga. Umuntu angabulala omunye wenze ulutho olubi kakhulu, kodwa ukuthi lati bese simbulala akusikho kulungisa udaba, yikuphindisela nje kuphela.
Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Rita Mkhuyu uthi ukukhitshwa kwesifazana kusigwebo lesi siguqulwa ukuthi ahlale entolongweni impilo yakhe yonke linyathelo elihle, kodwa kumele engabi khona vele umuntu ogwetshelwa ugodo kungakhathalekile ukuthi ngowesilisa kumbe owesifazana.
Iright nje yona yokubulala omunye umuntu yengani iyamphambanisa, so vele mbona ngani ukuthi ikhitshwe mbona kuright. Ngikhole ukuthi ukurehabilitate umuntu kuyamsiza yena, ngoba asizi yena yedwa phela lowo muntu uzabona ukuthi khona ngaba ngumuntu olemuhle. So mbona ngani i-rehabilitation is the way to go.
Umnumzana Lizwe Jamela ligqwetha kunhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights uthi kuqakathekile ukuthi kungakakhangelwa isisekelo sombuso lesi kuhlolisiswe njalo ukuthi abantu bayenelisa yini ukufinyelela umthetho bawusebenzise ukuzivikela njengalokhu. Imithetho edinga ukuguqulwa uthi ilula ukusetshenziswa, kungakho kumele kuqakathekiswe le edinga ukubekwa kutsha. Uqhubeke esithi kuningi okuguqulwe isisekelo sombuso okungasekho emthethweni okumele uZulu ahlale eqaphele ukuthi akusetshenziswa izinhlangothi zikahulumende ezijiyeneyo.
Le constitution yethu entsha leyo iyenza ukuthi eminye imithetho yathi ikhona kudala, amanye ama-provisions kumbe okunye okubhaliwe emthethweni yethu ungakwanisa ukuthi nxa ukukhangele nge-constitution ukuthi kuyenela. Ngoba i-constitution yethu ithi izinto ezingekho consistent kumbe ezingahambelani le-constitution zinale and void ngesikhiwa, okutsho ukuthi vele into ukuthi asifuzanga sizikhangele nje izinto ezingekho nje emthethweni.
Sokuyiminyaka emibili lokhu kwabekwa isisekelo esitsha sombuso, kodwa iningi lemithetho edinga ukuguqulwa ilokhu ihlezi injalo. Kule mithetho engaphezu kwamakhulu amane i-400 edinga ukuguqulwa egoqela eyabantwana, eyokuhanjiswa kwembiko kanye lokunye okunjalo njalo. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Live talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela inhlupho ezibhekane labesifazana abaphila ngokuthengisa ezitaladeni abahluphana lamapholisa ikakhulu eHarare.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington.
Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafichane.
Ugatsha lwezemithetho kwelemelika lubika ukuthi kulesakhamuzi sesigaba se-Ohio esesimiswe phambi komthethwandaba ngecala lokuphathisa abalwa becatsha besimuslim abedlulisa amalawulo abe-ISIS. U-Ame Rahman Al-Ghazi oleminyaka engama-48 ubotshwe ngenyanga edluleyo ezama ukuthenga umbhobho ohlobo lwe-AK-47.
Isikhali se-drone selemelika sibikwa sithunyelwe ukuhlasela ngezansi yakwele Somalia sabulala amalunga angamachumi amathathu abeqembu lesimuslim abedlulisa amalawulo abe-Al-Qaeda abasebenzelana labe-Al-Shabaab namhlanje ekuseni. Ibutho lakwemelika libikwa lingatshongo lutho ngale i-drone ebikwa ithunyelwe izolo isivelela edolobheni le-Badr esigabeni segedo khonale eSomalia.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa ukhangelele ukwethekelela ezwekazi le-Europe kusasa ngenjongo yokuyazama ukuhuga osomabhizimusi ukuthi baze eZimbabwe bazehlanyela imali zabo ngokuvula amabhizimusi. Uhambo lukaMnangagwa luza ngemva kokwethekelela kwakhe kwele-China ngeviki edluleyo ngenjongo efanayo. Abanye bathi kuzaba nzima ukuthi uMnangagwa akhombise abanini bhizimusi be-Europe ngoba uhulumende bamazwe la bekhonona kakhulu ngodaba lokungalondolozwa kwemithetho lamalungelo oluntu eZimbabwe. Umanyano we-European Union okhala ngodaba lokunyamalala kukamnumzana Itai Dzamara. Ngalokho abanye bathi kuzaba nzima ukuthi osomabhizimusi be-Europe balalele uMnangagwa njalo baze eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kutshera lelunga le-ZANU-PF umnumzana Morris Ngwenya. Ukutshera usungula lingxoxo.
Ngibona njengani yimizamo emihle sibili enziwa ngu-Vice President wethu ubaba uMnangagwa. Kodwa uDubo ayisilo amaqhinga awayenzawo okuvakatshela abanye amazwe ukuthi ahuge abantu ukuthi babuye lezimali zabo. Kodwa njengani uDubo lusemthethweni yethu esinayo lapha eZimbabwe ekhangelane lokufaka imali kumabhizinisi. Singakhangele sile ndaba leyana e-51%. Nxa sikhangele amapolisi anjengalawo kukhanya njengani ayasindela abantu abanezimali zabo. So kumele silungise imithetho yethu.
Mnumzana Ngwenya uyakhuluma ukutshera.
Ye, ngiyamuza liqinise ukubana ngalesi sikhathi esingawunanzelele ukuthi nanxa kungaba lokuzekantobu le mizamo eyenziwa nguhulumende okuqakathekileyo yokuthi sibone ukubana konke kuyazalisiswa okungane kudingakala ukubana kwenziwe kosomabhizimusi. Sabona uba uMnangagwa ikhuluma e-China khona hambi njalo ngizathanda ukuthi abalandi bananzelele ukuba ubaba uMnangagwa nxa ehamba lapha umela uhulumende uyabe ephunyeke ngumongameli welizwe uPresident Mugabe. Ngakho-ke konke kuyabe kusenzakala senziwa nguhulumende weZimbabwe. Ngakho yonke inkulumkaya isweleyo isenzela sokala ukubana uhulumende ekhokhelwa ngobaba uMgabe uzimisele ukubana amabhizimusi acishwe ngendlela ebalulekileyo lapha elizweni. Kulungisiswe konke okuyabe kudingakala okuyabe kufunwa yilabo abalemali zakhona esingathi i-capital. Njengoba samuzwa icashiswe kwaMnangagwa ukubana abantu babe befuna ukuthi lapho abazafuna ukuba khona imali bazikhangele ukubana bathole impendulo enhle, bathole imali enhle, bathole inzuzo enhle. Ngakho kuyabe kumele ukuthi uhulumende kanye-ke uzulu wonke abone ukuthi amabhizimusi aqhutshwa ngendlela.
Kutshera, sikhangele udaba lwamalungelo oluntu amazwe angentshonalanga lokhu ekhonona ngokuthi uhulumende kawananzi ngokugcweleyo amalungelo kaZulu akhala njalo ngodaba luka Itai Dzamara. Ubona bemamukela njani uMnangagwa lapho esethekelela i-Europe?
Ngibona njengami ubaba uMnangagwa bayakwanisa ukuthi bambingelele bakhulume naye bamtshele njalo ukuthi unendaba le ekagama lendaba ezamalungelo okumele zilungisiswe lapha eZimbabwe. Nxa sikhangele sizabona ukuthi indaba yamalungelo khathesi amanye amazwe ebengela ndaba layo sibili ukuze size siye indaba le ekaDzamara. Kodwa bengifuna ukuthi ngikhulume ukuthi nxa sikhangele indaba ekhulunywa nguNgwenya sekuthi uhulumende uyakwazi sibili ukuthi akula umuntu ongafaki izimali zakhe lapho engathola inzuzo. Ubona njengani awula mizamo ekhona khathesi ephalamende ukuthi imithetho le ichintshwe, indigenization le eminye imithetho ebandezela afuna ukufaka izimali izaqhubeka. Kumele sibone sibili ukuthi nxa uhulumende esekubona lapha ukuthi kuludubo ehambe umthethwandaba achintshe le mthetho ukuze sibone ukuthi uhulumende usefuna ukuthi akwanise ukuthi enze imizamo ebambekayo.
Uyakhuluma kutshera ngwenya uthi ayiguqulwe imithetho njalo umfuna ungene kudaba luka itayizamara khonapho ubona amazwe angentshonalanga eletha imali yawo eZimbabwe yini ngasikhathi sinye khona nangodaba lukazamara lodaba lwamalungelo oluntu.
Abantu bayangihlekisa indaba engahlekisiyo enxa yokuthi indaba yokuselakala kolupha umuntu, kodwa nxa ibize lonke nabanye abavela phetsheya khona lese bezangenela bekhuluma ngendaba yokuselakala komuntu owodwa njengendaba yabalungelo abantu, siyakhangela ivinuko le-Britain namhlanje ngibonile kumaphephandaba bezibalisa abantu inkulungwane ngenkulungwane zabantu abaswelakalayo khona ngayo. Ngakho-ke asiyo nto emangalisa leyo, ngakho asiyo nto yamalungelo abantu, kodwa into eqakathekileyo engenza ukuthi abantu bayekele kumbe babuye bemali zayo ngenzuzo i-profit.
Umnumzana Morris Ngwenya lilunga lebandla leZANU-PF obexoxa endawonye lengcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kutshera.
Amakholwa okholo lwesimuslim eZimbabwe amanyana lamanye emhlabeni jikelele ukunanza inyanga yabo engcwele eRamadan. Intathe izindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Amakholwa esimuslim ananza inyanga yesitshiyagalolunye kanye ngomnyaka njengenyanga yabo engcwele eRamadan. USheikh Abdullah Adeni wenkansili yamamuslim endaweni ye-Islamic Education Center Harare uthi amakholwa la amanyana lamanye emhlabeni jikelele edumisa umlimo wabo ngokuzila.
Sizila ekuseni ilanga emadabukabusa ilanga lingakaphumi kusekusele ihola lengxenye ilanga lingakaphumi then sibe sesizila kuze ilanga lize liyetshona. Ngesikhathi sokuzila lesi asivunyezwa ukunatha amanzi, asivunyezwa ukudla kumbe ukuzikholisisa imizimba yethu kuya emachansini labesifazane.
Lokhu kugoqela ukufunda ugwalo lweQuran kusukela kukhasi lakuqala luze luyephela.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
USheikh Abdullah uthi lokhu kuqinisa amakholwa esimuslim njalo kusenza ukuba benanze abanye abantu babe lothando emuntwini wonke.
Umuntu xa engelakudla uzwa njani? Okusenza thina ama-Muslim sibe ngabantu abakwanisa ukunceda labo abahluphekayo. Ngingakhangela njengenyanga ye-Ramadan ama-Muslim indawo ezijeneyo ade behamba benikani labo abazuzayo benika labo abaswelayo.
Ukuzila lokhu kwenzakala kulokwandawo kwabahlamuke emhlabeni jikelele ababulala abantu bethi bakwenza ngegama lalolukholo. USheikh Abdullah Sikacha uthi ukholo lwakhe lukholo olukhuthaza ukuthula.
It's the cornerstone, you know, because when you look at Islam, the word itself, it means peace.
Then it uthando yilo isiqokoqela sokholo lwesi Islam ngoba ungakhangelisisa kulolu kholo ibala lebizo lalo litsho ukuthula, okutsho ukuzinikela ngokupheleleyo kusifiso semilayo kamdali, okutsho ukuba akwenzakale ukuba ukhulume ngokuthula wena ungathanda abanye abantu kungenani lokuba ngobokholo lwesi Muslim kumbeni hash. Loku kutsho ukuthi kumele siphile ngokuthula labanye.
UDokotela Munetsi Ruzibo ofundisa ezokholo eYunivesithi yeZimbabwe uthi inkinga yokuthi abantu bathatha ubudlwangudlwangu lokuganga bakuhlanganise lenkolo okuyikuphosisa okukhulu.
I think it would be wrong then just to cite one.
Akuqondanga ukuthi sithathe ukholo silungenise njengembangela yodlakela. Akuqondanga njalo ukuqamba islam njengokholo olabantu abangalunganga ingani ezinye inkolo zonke zilabantu abalungileyo kuphela bakhona abantu ababe kusiKristu babe khona njalo kusiIslam kodwa kungatsho ukuthi lolukholo lubi iningi labantu kusiIslam ngabantu abalungileyo
uthi lezi izigangi ezilokukhulona okuthile kodwa zibe sesebenzisa ukholo ukuhlukuluzalo kubulala abantu abangelacala uSheikh Abdullah uthi ukuzila kuyinto ephathisa umuntu lakumpila kahle yakhe
nxa singakhayeni isitafu singathi ukudla esikudlayo kulezinto eziningi ezisalayo emzimbeni kule ngakhangeni nxa silima sithela ama-fertilizer ukudla lokuyana so kuyabe kulani kula kungama-poison okuphakathi kokudla nxa sizilile siyabe sesikhiphani okungama-poison lokuyana kuyabe kusalele emzimbeni nxa sizila njengama-muslim
isilinganiso sokunye kokuthathu samamuslim emhlabeni wonke jikelele sitholakala ezwekazi le-Africa lase-Middle East amamuslim eZimbabwe akhangele isibhakabhaka ukuze ebone lapho okuzaphuma khona inyanga entsha okulapho abazaphetha khona ukuzila kwabo kwalo nyaka bebe sebengena kudili le-8 lapho okudliwa khona uSheikh Abdullah Sikacha uthi bamanyana labantu bonke lalabo abangasibo bokholo lwabo njalo besenza imisebenzi yokuphathisa abaswelayo kukhangelelwa ukuba iRamadan ingaphela namhlanje kumbe kusasa kusiya ngokubonakala kwenyanga esibhakabhakeni kodwa lokhu kungakwenzakali babe belokhe bezilile bethandaza ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe
balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eWashington.
Kwezemidlalo ngamafitshane umdlali olodumo emdlalweni wenguqu uPeter Ndlovu sekhethwe ukuba aphiwe isicoco seZimbabwe Sports Hall of Fame. UNdlovu unikwa lesi sicoco ngokudlala kwakhe okubukekayo ekuqembu elimela ilizwe elama Warriors engu-captain walo kanye lokudlalela amaqembu athile eNgilandi.
Sokuyisikhathi sokulibalela imbiko esiyithola nge-email, Facebook lange-WhatsApp.
Siqale ngalincwadi evela kuSiphilile Ndlovu osenkayi esivomo komalandu othi linjani lonke basakazi lumnandi kakhulu uhlelo qhubekani siyalukholisa impela.
Omunye njalo umlaleli osekhwekhwe okhohlwe zibetha ngegama yena uthi kambe labo abathayo benjani nxa begijinyelwa ngabantu ababo bevela emsebenzini abakatsamara bekhala izinyembezi ngoyise abangaziwayo lapho abakhona uNkulunkulu ababusise.
Olandelayo umlaleli wethu uthi linjani Ntungalo sithandekile hayi siyaphila mlaleli uyaqhubeka uthi ngendaba elisinika zona siyathokoza ngicela inamba yesinye sezakhamizi ezenza uhlelo lwenhlanzi ngumangena lo.
Omunye njalo umlaleli olobe ekhasini leFacebook uRafael Njabaningi othi salibonani basakazi ngicela libengelele unkosikazi wami unathakutswa lengane zami uthakutswa lo shelter labo bonke abangaziyo ngisesilobela embombela.
Incwadi yokugcina ivela kuAlbert Ncube obhalela ekhasini leFacebook uthi salibonani basakazi lonke ngithanda ukubonga umsebenzi wenu omuhle eliwenzayo lingapheli amandla. Ngingajabula nxa lingabingelela laba abalandelayo uMr. Moyo lemuli yakhe eSamahuru loNyasha labazali bami eNtili. Ziphelela khonapha incwadi zethu qhubekani liziloba zisiza ngapha eStudio 7 sizalibalela zona khonapha emoyeni. Hayi ke kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Losithandekile Mhlanga ngisithi lani lilakho ukuzwa eyenu imbiko ibalwa emoyeni ngokuthumela i text message ye WhatsApp loba i email ku studio7@voanews.com.